Abamabandla ekholo lwesiKristu abeGwanda Pastors Fraternity kanye namapholisa babambene emkhankasweni wokukhulekela ukuthula edolobheni leli kulandela ukuqonga kwenani lamacala okubulala lawo okutshontsha izigebengu Hlomile. Ekhuluma embuthanweni oqhutshelwe emavinkilini awephakama izolo, osaphethe isihlalo somkhulu wamapholisa ezansi emaNdebeleni u-Assistant Commissioner Clayman Mguquka, udinani lamacala asedalwe lonyaka liqonge ngesilinganiso sokulithuma ekhulwini 10% lapho kuqathaniswa lanyakenye kusukela ngozibandlela kusiya kumbimbitho. Amacala avamileyo abalisa okubulala awukutshontsha impahla lezifuyo kanye lawokudlongulwa kwamantombazana labomama. UNkosazana Amanda Ndebele, umqondisi wenhlelo ze-One Stop Center esibhedlela esikhulu seGwanda, uthi labo abadlongulwayo kumele babikele amapholisa ngesiphangephange ukuze basizakale.
Noma uphathi wokudungo ambe ripota emapholiseni aseduzane bazakusiza bekhonekthe ukuthi One Stop Center lapho ukwenzela ukuthi khona lowo uma kudlwengula nxa ukuthi bephila legcikwane i-HIV and AIDS wena odlwenguliweyo uzancediswa e-One Stop Center ukuze wena ungawubambi lowo mkhuhlane. Njalo nxa kuyukuthi ukuzufike ebangeni elokuthi uzithwale, asithi umuntu ongumama orejiweyo, ungakhanyisa uyaripota kungakadluli 72 hours ulakho ukuncediswa ukuthi ungazithwali.
Umgqugquka othi ukuqonga kwenani lamacala la sekufuna uzulu abambisane lamapholisa ukuze kuphele ubugebengu. Ukhuthaze uzulu ezansi emaNdebeleni ukuthi enqabele udlakela lwezombangazwe ngesikhathi sokhetho. Amazwi akhe agcizelelwe ngumeya weGwanda uMnumzana Noleji Ndlovu okhuthaze izakhamizi ukuthi zingaqhathaniswa ngezombusazwe.
I know ukuthi kulama-discussions ayenzakalayo. Yiphi iphathi ezawina, kuphi upresident ozawina. Mayaphili ukuthi konke lokhu esikwenzayo asikwenzeli ngokuhloniphana. Nginethemba lokuthi sithiya kuma-election sonke singahloniphana ukuze sikhethe labo esifisa ukuthi basimelele ngendlela eqotho elokuhlonipha phakathi.
Umbuthano walo mkhankaso ongenwe ngabantu abaningi uqhutshwe phansi kwendikimba ethi Say No to Crime. Ngimele iStudio 7 eMajawandeni eGwanda ngu-Albert Mubele.